Yengibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama-excuses ngokuthi asenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangenambe ngu-member of parliament angisoke embe la ma-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforja ama signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi triple C abameli triple C kuba nendaba yokuforja icala elizweni lesibaba.
Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakini
madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density. Usukele Chabalala extension, aquma ngene Manda, ngene njalo wo Newton West, Bellevue, Morningside, Stochiwe, ngene Famona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iward enkulu kakhulu. ngisanelise ukubana lami ngcedise khonapho ibona lami ebengcedisile ukuthi ngithuthukise uBulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngcintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle kuBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 na-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungisa umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipals, njalo silama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni. Ngilenkangilelo ukubana avuselelwe njalo kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnomzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende eMagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ukuthi ngabona inhlupho eziningi eMagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole imedication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngumember of parliament, asonge mbe lama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent iMagwegwe. Ngingumntwana weMagwegwe, mina ngifunde eMagwegwe secondary, nginje kuyiMagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana onkade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina ngikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba ye-land ikhangelwe, i-land ithathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over i-land. Then thina sifuna ukuthi emagwekwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwekwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwekwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana aba-under 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa uku-introduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo aza kwanisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele parliamente emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapolisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Jesus Banda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlelana namapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo angabasengenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mathoni Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu. Lokhu ngikhuluma phandle kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababimile
ababephumelele
why
bengalizwanga ngesikhathi. Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo le mihlanganweni nxa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumba nenjube edalela ephalamende emele i-CCC. Uphasa Thisha wona Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyakhe mina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle uBulawayo lothando uBulawayo lokuthandana uBulawayo obambeneyo uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizahamba le campaign le-CCC ukuthi ujahaye ngathi
ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani sevungu abahlalile abasekeli bamandla le-ZANU PF bakhala ngokuqilwa komeli wabo edalela ephalamende abathi ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Bona namhlanje indubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni
ube indoda akadizama ngoba nanku ama-regation asisalindlini nambondi kusaphutsha lokhalam gome sibiza kuhle uyabuko asuze kufike ukuthi noma engowezansi usithi ngaze asebenze kuhle ungakubuka hhayi into ade yenza ibiyinto ade ikhanya iphumelelisa isigaba kwakuba mangalisa ukhanya kulokunyuka bakwenzakalayo.
Kukanti abeTPC kulindawo labo basola ozamelele libandla eVungu ukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla. Unkosazana Gracious Chuma uya kufakaza lokhu.
Nangwe TPC elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha ku MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongeni leyo bese ngamthakazeleli.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leTPC umnezana Gift Osalo Siziba uthi inhlanzo yefazi esebenzela iZanu PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa ukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isiyaforja ama-signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTPC abameli TPC kuba nayindaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe. Yikho siba reportile emapoliseni kulaba bangenwe intini yeZanu PF landelana umthetho ngoba uzalilandela kusasa lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala ku-TPC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene nomsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuhlampelela iZanu PF. So ngakho ke lokho ngamanga abisaza ukubana ifazi yezalana ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu beopposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lonyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America SA Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 mbingelele basakazi, ayi sesiphonga urekhoda ke kanti ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo weZanu PF wayengathi uma ilungisa la madamu ungathi wenzela abantu ifeva kanti ngoba nje vele kuwumthetho wegovernment ukuthi kumele ikwenze lokho. Angimanje sekavali amahloni ukuthi phela imali ezabazidlaya ezegoldi kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje uyabona umongameli odlama eRussia encwadi la umuntu onjalo, hayi yini azelayo ebambekayo eRussia uze lokuthiwa kufike asilingelele
isibonelo. Kodwa yena wayezola nama countries awodlama ukulwa. Thina sidinga imali elizwe ethenga eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzi ivuleke eZimbabwe sisebenza esikole imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phansi. Kanti uhulumende lo kahle kahle waye ngathi usenzele ifavor kanti. Khona kahle imbuzo ukuthi vele izalukazi ziyakhola yini o mhlambe lama road accidents abantu bayakhola yini. Abantwana besikole ibhimi bayafunda yini. Ah lo yehluleka manje uvala ubuyi bakhe lo wabantu abakade besidla imali seZimbabwe lapha eGold Mafia into azama ukuyivala asimfuni nje vele lo yasina uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe beMDC abeshubisa manje abakaphuma bachaye intatheli manje la muntu obotshwe abane namanje sinawo amavideo akhona le baba lemkhaba abezalo PF akula muntu obotshwa ayilo thina sikhathele ngayo madoda akaphume manje ayi igwaqo nje tholo lwalo osiwa khona uyedinga lela manje ufika lomsanga next inyanisa lo ithimba ngifokasiwe ngaphela ufani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Clips Duve, Longa Nisili Kulunisa, Basakazi Ponte, Studio 7, kwa nina wadale. Mselizwa, Mnangako, Maya Sichela, Oputi. Kutawa ndu, yazi, kati yase tusela sizamezama, Maya kama Oputi, ni wako mganu waki. Mganu waki, asi mganu wa Zimbabwe Oputi. Mganu waki, nato siya wono mganu waka nato. Aida siya, hambelezi mbati siya kambela joko kukungani wako. Nesifuna hambeli nde sisi Zimbabwe. Ayo nde so kute kutu puti lute greeting greeting watu watu. Aku seven zloba. Nesifisa kute hawa ta u president wetu. Ewe president wetu Zimbabwe yonke chikelele. Seven zili Zimbabwe.
Kalibona nisalibona nivasakazi wa Studio 7. Kinjani labalaleli nje bonke nezigaba nezigaba. Lapha ngikhuluma ngezani izani bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko lisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amateacher ngamasela amasocha ngababulali hawo bakithi kathi sifelane elizweni lingelethu sifelane akwehle wena umuntu omdala sumdala kakhulu akusakufanele ngalokho so lokho songokubafana akuqali sebutsha intaba 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likaNkomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
Kwa zomhleli vuka njani sizivulisa amazenduthu zokuzihlola abangani wonke abalandeli bomchilo yerumba ngalokho kwehlele iqembu lensimbi zezwane ngicabanga ukuthi kuyinto yobuhlungu kakhulu esizweni sonke semathebelelenti semandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalo PF ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlule ukuthi bathenge ama-ambulance nje bayahluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenge imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze ikhampeni bahuga abantu ukuthi babavotele babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni osathi phandle ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugrawundi manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into yona leyo kufanele ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezayo ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya abazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambisa masinyane esibhedlela ma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akula sizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu ngesathi phambi ngezabela asizame ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizame nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizame ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga nguma sengokhulumayo ngilapho kobulawa ekhumuni
ama-studio 7 studio 7 siyabingelela ku-studio 7 bakithi sithole zima ngapha e-west enjani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni yenkani qeda lapho basibhala amagama bathi bazazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kukho umhlaba lapho eZimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa njalo bona la abantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga uba bezihambela bebayuza kuphela
abayikhumbulayo impi kaji nanku umkhuleko wasesozulu kuzizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo zwa imithandazo yethu kosi sikelela thina uzapho lwayo moza moya woza moya sikelela woza moya amandla viva letiyotshwa nkomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi litshona njani basakazi ye ukhuluma engumantyeza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambonisiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezwe lentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyistation kwamagetsi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi 1% iyagibela phezu kwentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uzumkhandi ngamatshe uzumbulale wena ukwazi ukuthi khona ulabalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasujika ugijimuyele namhlanje ukhulume ngalokhu kusasujikuyele ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezane lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu
awu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo Jemo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PFA ikhulumela ukuthi umna ngakuyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele 5 years lebabehola besidla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivoteleni enye iphathi khathele ngabantu labo
kulimo kunye bayenza kunye manje bathi udlama balibona abanye abanye bathi udlama lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala vele laba bantu ngimbonge lalo okuthiwa kwamangalela ilungalezana ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayele lesine silibone lo muntu nguye wayenza amalunga e-SSC azekwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela ingabantu abadala siyabonga
thina sikufunayo ukuthi njengobana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube lo msebenzi phila ezimbabwe hayi ilizwe liyalunga yinto zonke zirayithi ukuthi uwine bani kumbe uwine bani ainto ziyalunga kuphela kube rayithi awukhuluma ngomax khona pha esikhulumi sokugoba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu Gambe ibandla le CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.